into eqhakathekileyo ukuthi kukhanye kazani laba baganga besenza izinto zonezo zokuganga ngabona ngabalenjongo yokuthi baphambanise ukhetho lolu esikulo ukwenzelwa ukuthi kuqaliswe ukuba lama excuse yokwenza ama security clampdown ezweni. I hope labo abasombusweni baza resistor i-temptation yokuthi njengoba kulombuso amasotsha okhona bagijimele ukwenza o-security clampdown into yona le kumele baxwayise sibili ukuthi bangabi tempted ukwenza izinto ezinjalo.
Isehlakalo lesi abanye bathi siveza sobala isidingo sokuthi uhulumende aphe abantu abancintisayo ikakhulu abafuna ukuba ngumongameli abaphe ukuvikelwa okukhulu isecurity ngesingisi njalo bathi isecurity kababa umnankagwa mhlawumbe ibingaqinanga kangako njalo kungakhathalekile ukuthi ngabe opposition kumbe nguye umnankagwa nxa umuntu ehamba phambili kukhetho lukamongameli incintisa kumele aphiwe isecurity eqinileyo. Uthini ngalokho?
Kwesinye isikhathi into eziletha ukuthi kube le insecurity ukuthi kube labantu abaningi abathwele imbhobho. Kanti ke nxa lizihambela lingabantu kazana kungelambhobho eminengi abantu bephithizela bezithwele izikhali yikho mina ngokubona kwami yikho okucina kulethela izinto ezimbi. Kanti ke singahlalela sizihambela nje singabantu kazana singathwalanga izikhali ngibona ngazana ukuba nesecurity engcono.
Umbhobho yinkinga kakhulu lapha ngokubona kwakho.
Ngokubona kwami vele endaweni nxa kulo tension yokhetho kulama tension ama-faction kulama tension yokuthi kwake kwaba lokuhluthelana ipower ngezikhali kuvele kuyacina kusenza ukuthi izikhali lezo zisetshenziswe kanti ke ngabantu bezihlalele bengama-civilian engxenye kakungeke kwabanjalo.